Cerro.
¡En Cerro!
¡Cunda!
¡Ahoy, mamá, ahoy!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Khuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGuthu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba yisikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakobulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hayi abakobulawayo ngapha emathebeleleni selibanengi kwi-main kukhethwe lina laba banengi ku-human lakhetha laba banengi and bebengani abanye vele abemashonalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishiye into yenu kutsho uthi into yenu nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ebutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli kuqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress. Njengoba sisazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoi engasekho bese kufanele kwenziwe lolu ukhetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni leMDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonile uhambe kakuhle kakhulukazi, amadelegates adevumelana kikho konke ade bekwenza lapha ukutshengise ukuthi kule spirit sokubambana, i-unity of purpose. Thina njenge-Electoral Commission we are happy ukuthi siwufeze umsebenzi without any incident and we are happy labantu abaelekthiweyo ukuthi ngabamama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.